indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi ziyaro nawahlayi. Ama-national executive they post us ukuthi simkhisele umuntu lo asisamfuni ulande ukuzasixabanisa.
Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo umnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngubhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola i-support yomhlaba wonke indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala.
Abahlaselwa ngombhuqazi wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhomisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze lesisika ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebelelen North indlela abebekade bevota ngayo ibi posa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni, kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli wemathebeleleni South kudale lesenethi unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front, umgcini sihlalo walo unkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexothe umkhokheli wabo umnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center eHarare, lapho umgcini sihlalo we-MPF unkosikazi Sandimoyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowaye ngumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMtiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba lamatsotsi sesingasathola ukuthi sekuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi ziyaro nawahlayi. Ama-national executive they post us ukuthi simkhisele umuntu lo asisamfuni ulande ukuzasixabanisa.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMtiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center njalo abakhokhelwa nguMtiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa unkosikazi Sandimoyo kumanyano we-MDC Alliance. U-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli izindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF.
We believe we are a people's party And such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakhola ukuthi libandla labantu ungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le alliance kumele sithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli sithole imbono yabalandeli bethu esibakhokhelayo
abakhokhelwa ngumthiniri laba baxwayisa abe MDC alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mkabe umgcini sihlalo wecele le NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kabuxotshana ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye buza ebantwini ukuthi kambe ngaku kumi kuhle yini abantu babe sebekhuluma silama structures kulama branches kulama districts kule province so umelthi babuyele ku province province ayibuyele kuma district idist ibuyele ku branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala ke right ukuthi khona siletheke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hayi sengaxotshwa kodwa kathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we MDC alliance engumkhokheli webandla le MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande westudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ngalolu daba
umthiniri lokhu ayenani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ukuthi yena wagadi imoto vele engazithi iyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe kwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso yinto
kuyamalisa ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugcoze nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebethika bafuna ukuthi benenze isekela likaChamisa sokuthi kungcolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace yathi ivole khonapho so kuyamangalisa ukuthi bangathatha umdimiri umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdimiri kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe these days anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu
bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubona ngani kungaba liqiniso yini
umtiniri lo laye unganike asathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NPF asizange sambona ekhuluma usesiba la mandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezinto ngoba sazi ukupolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande westudio 7 ese South Africa abahloselwa ngumbhuqazo wegugurawundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eNational Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso yeHabakuk Trust ngenjongo yokuthi abasila labathinteka ngumbhuqazo weGugurawundi baxoxisane labe commission yeNational Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lweGugurawundi. Omunye wabasindayo kulesi siga unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi i-commission le isebenze ihlangene labantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe
ngabe ba invite some independent people babuye bezoncedisa so that lati sibone ifairness yabo.
Umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi siga abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe.
Sifuna ukuthi commission lay ivume ukuthi kwayenzakalayo lapha ngumbhuqazwe. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba le ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe. Abangafuna ukuvuma amacala abo bejele. Abavumayo yibe singabaxolela.
Ukomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lweground lungaphathwa njani.
Ngayisike ukuthi silanduzwe imposa but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo siku implement as part of the process yangona ye healing. Zinenge izinto abazijileyo. Siza kuyahlala phansi lo chairperson wecommission ubabusela unare sicubungula indaba yangkhona.
Iningi labakade bekulumhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende yikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela. Ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulu lungwane ezedlula amachumi amabili. UZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebenza kwedlula emhlabeni kulokhe kungakenziwa lutho. Ikhomishini ye-NPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe-strategic plan. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kilohertz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashwingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esezabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. UChamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisi sigaba seMashwingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ovikwa engasabanga lowakhe umhlangano labalandeli bezanuPF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxe lomnumzana Dube Mkomge isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okukhulu uChamisa ukuthi ngephakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yeZimbabwe ngoba siyabe sifuna ilizwe lesile-38 years lifile. So ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki okunye singabe sidawuda but ambona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma lukaChamisa. Ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilanguage yama-politicians kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani.
Ngezinye indlela awulathemba lokukhulunywa ngumnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance.
Ya asike sibe nethemba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu lobaba uMorgan Tsvangirai wasitshiyayo ngoba sonke sasi retemba kuye. Abande ngisangena MDC ngenxa kababa uMogentswa Kirai. UChamisa ungakagira even la ngendlela athethe ngayo ipower yakho ukuthi abe nguye abe ngupresident weMDCT. Thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli Chamisa asisoli Magubu kodwa sisola isystem ngokwenza kwankona. Ngoba isiyo FDC esiyijayeleyo thina uMkhombothi esangena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesinabantwana lathi.
Sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezijengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva. Liyakukholwa lina lokho ngelikubona?
Ya kungenzakala ngoba ungakhakela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshela naphakathi into abazivumelanayo beqalisa uMongameli uMkhosakile engakafi ukuthi bazasebenza msiyane asikho esikubonayo kuground. Ngoba abanye napha abanye owalshmencube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye oChamisa sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali. So kuya kumangalisa ukuthi laphana belulisana nomakhupu umakhupu sithi yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba owalshman kala bantu ngoba ungakhangela owalshman abotendayibiti kimi njengomkombo wedube osesebenzela ibandla le-MDC badinga umsebenzi.
Umnumzana Dube Mkombwe ngowe-MDCT kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umeli weMathebeleland South edale leSenate uNkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. Umamlotshwa ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakali ukuthi udliwe yisifo bani. Umufi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uNkosazana Tabitha Khumalo. Yena othi vadabukile njalo bakhala ndawonye lomteni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba uComrade Sithembile Mlotshwa ubengomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokukhipha abantwana besezimbabwe ekugqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sithiye ngobama uTsvangirai akusuku satshana nangu naye uSenator Mlotshwa usehambile. Amagama yiyo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhabeki lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hhayi, wawungamtshintshi ungaze umthethisi okunganani, wawungamtshintshi nxa ezithele ukuthi lokho yiko engihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale bobotheka nje, abakhona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje sakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebeleland South abeyimela njengosenator ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kulamagama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo. And ulahlekelwa kwethu ukuthi iMath South kayisozibe iMath South ingazela Honorable Sithembile Mlotshwa.
UNkosazana Tabitha Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Ku-Livestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanyamazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edale lephalamende avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF leMDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilitshumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu basemathebelele North indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district. Kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukusela ngokhetho luka-2005 ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zemathebele North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi. Sikubone lokhu indlela abantu bemathebele North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqindi ezinjengecholocho imguza lebubi azikacaci ukuthi zizahamba kanjani, ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchwekhaya Nketa uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka. Ngakho asila amandla okuguqula impumela yokhetho, ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli iMathebeleland iqakathekile kakhulu.
iMathebeleland North I think ama-problems akhona anganayahambelana. Ingokhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces bose ngemidlabo ye-population yangkhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama statistics Matebeleland North Province amika kanje kathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho yemandebeleni silezigaba ezilichumi lantathu ezibalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Ku Woza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba loTsungai. Sikirai yena otabuka kwabulawayo kodwa osecula ekwelebilithani.
Utsungai waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabo sichikicha, amabhiza lemchongoyo. Esise umntwana esikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi ulesinye isipho esikhulu sokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilandi ngomculo wakhe. Siyamamukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo kulapho engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngikudrama club nechoir. Vele bengithanda into zokuhlabela nje bekuyinto engithanda ukuyenza. Njalo ngiqalise ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
UTsungai usebenze nabahlabeleli abathize kweZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngithe ngiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abegnati, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala e-England okuyikho lapho engibase khona, lapho engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade o bazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami Urova Ngoma.
Luhlelo Woza Friday balaleli. Sile ntombi yakwaNtuthu ziyathunqa uTsungai. Yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kwelebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi ukusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Into nje lingayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe xaxa in terms of ama levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo lilinde ngoba kuyeza ukukhula.
Idlalade lakhe lakuqala lidla amalangabi. Yena ulibiza ukuthi Roba Ngoma, Chai Ngoma. Njalo uthi mfakeleni izandla phela abalaleli ngokulithenga leli dlalade.
Zonke lezi ziyatholakala ku iTunes, Spotify, o Deezer, o Google Store. O nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayo searcha uTsungai Tsikira the physical CD akhona lapha England atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku Instagram @tsungaitsikirai.
Siyabonga Tsungai ubekuhlelo Woza Friday ehamba letshahelidala uEzra Chisaspanda kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.